Kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesine mhla ka 18 kuZibandlela 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
lo ibufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha bazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo.
Umthethandaba waphezulu owe High Court usulahle isicelo samalunga awe TCCC agoqela umnumzana Amos Tibaya labanye esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela eParliamente. EleZimbabwe lethi lifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze lingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council. Ukuvikwa kule ndlovu esedlulwa ikhulu lengxenye 160 ezibulewe yindlala ewange National Park phakathi kwakancabakazi lomfalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethandaba waphezulu owe High Court usulahle isicelo samalunga awebandla le Citizens Coalition for Change at TCCC agoqela umnumzana Amos Tibaya labanye abalithumi lasikhombisa esokuba kumiswe ukuxotshwa kwabo edalela eParliamente. Umahluli esithi kulolunye udaba olalethwa libandla leli okumele luqale lukhangelisiswe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umahluleli wedalela High Court uJustice Bisirayi Kwenda uthe isicelo lesi esibekwe ngabe CCC edale kasihlelwanga kuhle ngoba amagqwetha ebandla leli kawenzanga umsebenzi ngemfanelo. Kudaba lolu amalunga awe CCC abesithi ukuxotshwa kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edalela eParliamente kwakungekho emthethweni besithi ngabamazi uChabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli. Ukwenda wazise ukuba udaba oluvele lusemthethwandaba olokuba uChabangu ungunobhala we-CCC lobahatshi kumele luthoniswe okugcweleyo amalunga lawa engakaceli ukuba okwenziwa nguChabangu kumiswe. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchathise okwenzakale emthethwandaba esithi bayathaba ngesinqumo lesi.
Lo ibufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha angifuni ukusebenzisa leli ukuchapa kodwa abazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo. Kusitsho ukuthi bakwazi ukuthi bafayile ama summons ababe wafayile hayi ngokuthi konokho asebekucela kathesi ku application kube yikho ukuthi manje ikhothi ithi nxa kungela bufakazi obubiswayo ukuthi indaba leyi icazulule yona izakwazi njani ukuthi uzibane nguzibane.
Uqhubeke esithi amalunga awe CCC kumele abekwazi ukuba uChabangu ulamandla okuxotshisa wonke amalunga ebandla leli eParliamente ngoba wakhethwa ukuba nginobhala jikelele we-CCC.
Kodwa nje ngendlela sithabile ukuthi sikubone kwaba njalo ngoba yithe kade si-applyile ukuthi kube njalo. Kodwa isincitshile ama-costs angani athe xaxa. Kodwa kungasenani yikho sokukhona.
Omunye umfakazi kudaba lwe-CCC loChabangu umnumzana Jameson Timba utshele intatheli izindaba ukuba umthethwandaba ukubone kufanele ukuthi kuthonisiswe okwesikhundla sikaChabangu kungakakhangelwa izicelo ezihambelana lodaba lolu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi loba nje beyamukela okwethulwe lidale ngabamazi uChabangu athi usebenzelana leZANU-PF.
Chabangu usetshenziswa nje libandla leZANU-PF ukudunga amanzi ade clear awe-TCCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka advocate Nelson Chamisa kodwa ngokuthi sebehlilekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uchabanga bafika lapha abafuna khona
kodwa ibandla lezani PF liya kuphikisa lokhu lisithi lokhu okwenzakala kubandla leCCC akulane lelibusayo isikhulumeli sezani PF umnumzana Farai Marapila uthi bazalandela ukuza kuphuma emthethwandaba
The ZANU-PF will not tell the opposition what to do or how to conduct their business.
Njenge ZANU-PF asitsheli abantu abaphikisayo ukuba benze njani. Kodwa siyabakhuthaza ukuba baqhathekise ukumela abantu kulokuba balwisane ongasoze kusize uZulu weZimbabwe.
Amagqwetha kaChabangu akhokhelwa ngumnumzana Louis Uriri athi ngawasoze phatheke kukhetho oluzayo amalunga e-CCC uma engavinjwa ngumthetho wandaba ukuba angene ukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Kulamanye axotshiswa nguChabangu amiswa ukungena kukhetho olwaqhutshwa ngompalakazi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
IZimbabwe ithi ifisa ukusekelwa ngamanye amazwe ukuze ingene kuhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezomvikela olwe United Nations Security Council. Iphephandaba leHerald libika ukuba lokhu kwethulwe ngumnumzana George Charamba kwele Uganda lapho kulomhlangano we-Non-Aligned Movement. UCharamba uthe iZimbabwe kumele ingene kuhlangothi lolu oluqathekisa ukuvikela amanye amazwe ahlaselwa ngamanye mahlayana kanye lokulondoloza ukusetshenziswa kwezikhali emhlabeni wonke jikelele. Inkulumo kaCharamba ichothozwa ngabazimeleyo abathi iZimbabwe akumelanga ingene kuhlangothi lolu ngoba yephula ilungelo loluntu. Kodwa abakubandla elibusayo abagoqela umnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpophoma edalele ephalamende uyasekela okukhulunywa nguCharamba.
Udaba lwe-UN Security Council olukhulunywayo namhlanje ludaba esikhumbula ukubana lwake lwabanjwa very passionately ngumuyi u-former president wethu ubaba uMgabe ebuza ngokuthi kanti vele kuyini ukudala ukubana amazwe afika lapha engafakwa ku-council naleyana kufakwa amazwe nalawa abakhuquluzi benotho bethu wakukhulumana amazwe afrika kumele lawo azithole ephaka labana ngoba kwesinye isikhathi eningi izinto eziphuma khona bana zisuka zingaziphathi thina njengabantwana be-Afrika nga so nxa iZimbabwe layo isukulwela khona ukuthi ngabe kwenzakala njalo kuba yinto epheleleyo njalo into elungileyo kumele ngabe uyakuthakazelela kulokuthi akuchothoze kodwa-ke antabona uhlupho esinalo yokuthi kona sinabantu vele abachothoza into yonke ezilonge isenziwa nguhulumende wethu walapha eZimbabwe ekhokhelwa libandla elezanupiyo which is very unfortunate nxa ukukhangela
ye kodwa ungazikhangela phela kulabanye bathi elezimbabwe lephula ilungelo loluntu ngakho-ke nxa lidinga ukuthi lingene khona ngale lizama ukwenzani khona
ungakhangela amazwi ayephula ulungelo loluntu awusoze ubala iZimbabwe eduze kwamazwe onalawo kulamazwe ndoda aphambanisa ngendlela ephakemeyo kakhulu angakhulunywayo angakhulunywa ngahawo ngoba abazange bebephoxe i-western world ye kungabe kunempambaniseko lapha lalaphana enzenakalayo bana sompambaniseko ezokuthi songathi akhona sesingehluleka ukubana zilunge iindaba ezinjalo and okunye futhi okuningi akubona kaloku izinto ezingayisizo izinto ezokubunjelwa nje ukubana kuhlale kugcona kungcoliswa ilizwe leZimbabwe asithakazeleli vele ukubana kube labantu abahlukumezwayo kumbe abantu abahlala behlukumezekile sifuna ukuthi ngaba abantu boke siphila ngokuthula lokuzwanana lokuthandana lokubambana so abantu abesenjalo nje ngabantu abafakuzikhulumela ngendaba zokuthi kona i-politics zethu sezipolarize kakhulu sokuhlala kuyisikhathi sokuhlala kuyikuliwa ngezikhathi zonke okuyinto ongabelanga ukuthi ngabe iyenzeka yona leyo
lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF njalo wake wamela iphelandaba Mpophoma edalele ephalamende. Abaphikisayo bathi akumelanga uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa angene kuhlangothi lwe-United Nations Security Council. Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa omele isabelo seMatabeleland South edalele Senate utshele uGibbs Dube oweStudio 7 ukuba kuqakathekile ukuba iZimbabwe idlelane lamanye amazwe kodwa kusakude phambili ngoba yephula ilingele likaZulu.
Sibe nobudlelwano obungaphandle kwabomakhelwane bethu, sibe nobudlelwano lamazwe angaphandle ngezikhathi eziningi esesidilize ubudlelwano bawo. Sikhetha ukuba nobudlelwano lamazwe angalaqiniso ezikhathini eziningi, amazwe angami kuhle in terms of ama-human rights violations, lezinto ezinjalo. So siyafisa ukuthi nga njengelizwe siyangena enhlelweni ezinjalo ubudlelwano
bunjalo. Kulabanye abathi ukungena ku-United Nations Security Council kwele Zimbabwe kungeke kwenzakale ngoba ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu. Kambe ungathi ngakhonokho?
Ele Zimbabwe lephula ilungelo loluntu ezikhathini eziningi. Mina njenge-opposition member ngiyakutsho lokho ngoba ngisengingaku-experiensa kakhulu. And kunjalo nje asifuni ku-addressa singathi the elephant in the room in terms of ama-human rights violations. Kungasiyavumelana ukuthi kulalaphe esiphambanisana khona sikhulumisane njengabantu silungisisane, and all the time kungafika indaba zokhetho eZimbabwe yikho lapha ongathi ubhovo lwakhona luvuka kakhulu, abantu bachaywe balinyazwe bengafuni ukuthi amalungelo abo okukhetha ngabe umlungu ledalela eParliament, ungabe ungukansila, ungabe ngumthungameli welizwe. Kungani asifuni ukuthi abantu bazikhethele ngendlela abafuna ukukhetha ngayo? Isikhathi eziningi siyafisa ukuthi ngabantu ukuthi lisingilizwe, siyabukela abantu behlukuluzwa, siyi-opposition siyahlukuluzwa. You know, ngibone ngani singakhangela compared to ngesikhathi umgabe ekhona. We have gone to new laws ukuthi sesihambe phansi kakhulu in terms of ama-human rights violations. UJob Sikhala usejele for almost over 600 days khuluma kunje, and kungela cala ukuthiwa leli ngelakhe ecatshangelwa. Kanti i-right yebheyili ukuthi umuntu athole ibheyili athethwe esekhaya kuyilungelo loluntu. So why are we ignoring ama-rights anjalo siyilizwe, sigijimele ukuthi sihlukuluze umuntu abotshwe ahlala amalanga ejele? You know, bese kusithi ngelinye ilanga uzokuthiwa hayi uJob Sikhala ubevele ngala cala kwasekuqaleni. Kubuhlungu lokho.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa umele iMatabeleland South edalele Senate ubexoxa lo Gibbs Dube esematobo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions.
Ukuba lilunga le-Security Council kungelamandla wokuvota angiboni ukuthi mncedani i-public relations uphungubuzama nje ukuthi sibonakale nje ukuthi sikhona, ngoba vele isimilo sethu thina isemalungelo amalungelo akazini siyazakala. Angiboni nje lokhu nje ukupenda nje indlu everythisiwa ye kungaba yinto enhle ngesikhe wabathi it's a feel good thing ukuphunguza nje ule madlabuzane, kodwa kuba ngenti lutho. Angiboni ukuthi kuncedani.
Kuyini manje okwenza iZimbabwe ifise ukuthi ingene khonapho?
Hayi, kuphinde ngitshe ukuthi njengoba siyazi ukuthi ngapha ekhaya kusade kule nkulumo ezinengi ezokuthi iZimbabwe kayihambisi izinto zayo kuhle, ukhetho lomnyaka ophelileyo aluhambanga kuhle. Yikho siyibona ngathi mina uhulumende uzama nje ukudinga indlela yokuthi azijabulise, kodwa hayi, angiboni ukuthi kungaguqula. Ye, nxa kunganceda ukuthi sekukhulunywa ngamalungelo abantu United Nations sokuvotwa, iZimbabwe nayo sikizwa sithelwa ukuthi nxali lapha hathi kambani abantu izinge kungaba yinto enje. Kodwa akula nto engitshengisayo ukuthi amazwe angene ku-Security Council bengavoti kule nto ekuqhawulele lapha abavela khona.
Akutshela abantu khona vele kwenziwani ku-United Nations Security Council lapho?
Nxa abantu bexabana kade zanto i-Israel iyaxabana ne-Palestine, ama-resolutions ayabe thathwa izivumelwano zithathwa, kodwa kule nto eguqukayo kule ndaba eziningi lapha abantu babethunjwa khona izimpi, indlala. Ibuze omuhle sibile ukuthi i-United Nations ngwayo kunganceda ndibona abavotayo o-America nabo-Russia nabo-China labo-Britain nabo-France, kodwa thina ngapha ngaphansi ngapha eziko azizizi lutho.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubeqoxa lo Gibbs Dube o Studio 7 eHarare. I-Non-Aligned Movement igqugquzela ukuzimela kwamazwe hathi ukuba abe phansi kwamanye. Ugatsha olubona ukulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority luthi kule ndlovu ezedlula ekhulu lengxenye 160 ezibulewe yindlala eWange National Park phakathi kwaNcwabakazi loMpalakazi ngomnyaka osanda kwedlula. Isikhulumeli salolugatsha uMnumzana Tinashe Farao uveze lokhu kuphephandaba leGuardian wafakazela umsakazi weStudio 7 ukuthi kulezinye njalo eziyisithupha abathole zifile kunsukwana ezedluleyo, njalo bacabangela ukuthi zibulawe ngabazingela ngongekho emthethweni. Sixoxele Councillor weDede kuward 18 eWange uMnumzana Stanley Torima.
Izulu likanse khona kathesi isikhathi sonke lesikhathi singelazulu, so ngibona ngathi nxa besithi kule ndlovu ezinamba enjalo ezaphayo futhi ukuthi ziyake zibulawa lokuhlela amanzi lokuhlela ukudla okufaneleyo, hhayi indawo yethu is very dry, hhayi iWange. And udiwo njengalolo vele olucommon kakhulu, and inyamazana ezinkulu ezinjengendlovu ziyafa nxa zingaswela into enjengamanzi kakhulu.
Kathesi njengoba izulu lisina kumbe selana, asekhona yini amanzi kanye lamadlelo?
Amanzi akhona wona lawa batholakala lokhuna kwezulu, but ayenelisi okuningi esikufunayo ukuthi lisize inyamazana ezinjengendlovu. Alikhani kakhulu izulu okuthi zithole amanzi ayenelisileyo indlovu, but okwakathesi izulu kade lisina. Ngabe ngananzelela even etareni one of the days zazizama ukunatha amanzi asetareni futhi ukuthi lapho ezijare khona ukunatha lapho okumba khona amanzi kade lisesemalutshwani kule problem yoludaka oluningi kakhulu, but amanzi kathesi izulu kathesi liyana kakhulu okokuthi sikhangelele ukuthi lingakontinua for a week or two liyenza so kuyabe sekula manzi ayenelisee ukuthi zingathova isikhathi esifitshane mfitshane zithola amanzi ayenelisileyo.
Akula ndlela yini udubo lolu olungalungisiswa ngayo kumbe ukugebha izikotsho kumbe lungalungisiswa njani kahle kahle?
Iyo yodwa yena le indlela yezikotsho engilethemba yokuthi abezemvelo abe-National Park labo bayenelisile ukugebha amabhoholes phakathi kweganga le-National Park, but i-problem yokuthi indawo ehambeka amanzi kachana, so izikhathi ngase zifika ko-October November amanzi akhona ayesekachana ukuthi izikhokhelezana ziyae zingasaproduce amanzi ayenelisileyo ukuthi indlovu zizezikwanisa ukuyenza njani, zizezikwanisa ukuthi zithole ukuphila.
UMnumzana Stanley Torima ngukansila kaward 18 esigabeni seDete emangweni weWange. Ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo oweStudio 7. Idale leHigh Court lithethe isinqumo sokumisa ukuxotshwa kwemuli ezidlula amakhulu ayisishiyangalombili 800 eplazini leSkia Farm eNorton eMashonaland West. Imuli lezi zileminyaka engamachumi amabili zihlala eplazini lele. Uhulumende esebenzisa ugatsha lwezomhlabathi ubezama ukuxotsha abantu laba ababe yizisebenzi zeplazini leli, umnikazi engakaxotshwa ngesikhathi sokwabiwa kutsha komhlaba. Uhulumende ubephe izisebenzi lezi amalanga amathathu okuthi zithuthe, okuyikho okubangele ukuthi ziphanyeke lolu daba edalele High Court ziphathiswa inhlanganiso yamagqwetha amela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Igqwetha labo elivela kulenhlanganiso uNkosazana Ruthendo Mchenje utshele iStudio 7 ukuthi umthetho awuvumeli ukuxotshwa kwabantu kungelancwadi evela edalele emthethwandaba, njalo bengaphiwanga enye indawo yokuhlala, okuyikho kwenze bathola isinqumo esimisa ukuxotshwa kwabo lokho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelelo webandla leFreedom Alliance.
Ye, mina ngikubona kuyinto engaqondanga ukuthi abantu baxotshwe eplazini ngoba uhulumende simazi esithi yena umhlaba awuye ebantwini. Usuthethwe ke umhlaba kulelo khiwa abantu sebehlala iminyaka yonke leyo kulelo plazi selithathwa. Njalo ukuthi iplazi lelo lithathwa lisiwa ngapi kusho ukuthi sokufuna ukuthi liphiwe zona izikhulu ukuthi kube yize ezilithatha zibe le ndawo yokuhlala. Laba abantu abangelalutho abadla imbuya ngothi kube yibo abadubekayo besiya phambili. Uhulumende kake akuzama ukuthi kwesinye isikhathi akahambe ngendlela yona le abeyitshela abantu wathi uyayenza. Ngoba izisebenzi zemaplazini vele zalimala kakhulu, bonke abantu abasebenza emaplazini baxotshwa laphana kwabuya izikhulu zafika zathatha ikakhulu ezezana.
Umthetho welizwe uthi nxa abantu bexotshwa kufanele kube le ncwadi evela edalelwe umthethandaba, kodwa laba bebefuna ukuxotshwa kungela ncwadi le.
Ye, lokhu kubonisa ukuthi vele silelizwe elingalamthetho. Uhulumende uyabhala imithetho kodwa kayilandeli. Imithetho yeZimbabwe vele iqonde ukuthi khona incindezele abantu kazana kuthi ke abakhulu kube yibo abazenzela sisantana. Awulandelwa vele umthetho eZimbabwe. Khonapho loba bengabe bedliwe yikhothi ungabathola lokho bezenzela abakufunayo. Khona lokho kuyagcwalisa kakhulu lokho okuchiwo ngabaningi ukuthi ilizwe kalilamthetho.
Sikhangela amalungelo oluntu ikakhulu ekuthini umuntu wonke athole indawo yokuhlala. Ubona sengathi kuyini okufanele kwenziwe ukuze kuthuthukiswe ilungelo lelo eZimbabwe?
Ye, vele ikakhulu iZimbabwe ubona uhlupho lwayo kuze kuwe lo mnotho ikhonapho ukuthi amalungelo kawananzwa, amalungelo awabantu loba ku-property rights abantu abalamalungelo. Ku-political rights abalalungelo abantu kubhaliwe ku-constitution kodwa kakusebenzi okuyizinto okwakhona khona lokho. So ke kulohlupho olukhulu kakhulu. Vele uhulumende weZimbabwe ayikho enye into engasiza. Akulalanga lapho angakhupha khona izigodo endlebeni alalele.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelelo webandla leFreedom Alliance, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Namhlanje esigabeni sethu sengxoxompikiswano kwezombusazwe sihlaziya ingxabangxoza yekubandla le-CCC eliholwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lapho ozithi ngunobhala jikelelo walo umnumzana Sengezo Chabangu esexotshise amalunga e-CCC ezikhundleni zawo emakhansili e-Senate lephalamende, njalo wavimba abanye ukuthi bancintise kukhetho lwama-by-elections awokugcwalisa lezi zikhundla. Lokhu kwenzakala lanxa ebandla leli elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu akalalungelo lokwenza lokho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Lento eyenziwa ngumnumzana uChabangu ilimaze abantu abaningi kakhulu. Siyazi ukuba uChabangu umuntu esebenzisana nebandla lezamphiwo ezama ukuthikileka kumbe ukubhidlisa umzabalazo wabantu. Ithemba lokho elisesekhona ngoba abantu beZimbabwe iningi lapha khanya bahlakaniphile ukudlula indlela njengoba lokhu belandela i-CCC yonangokwayo isikhokhelwa ngumnumzana uChamisa, hhayi lokho okunye okwenziwa nguChabangu labangane bakhe.
Yebo ke ingxube isikuwe mnumzana Siso. So ngathini ngamazwi kamnumzana Ndlela
imbangela yama recall lawa ama-councillors esiwarikholileyo angenzakaenza ngabantu abavela emahlingo one uvela echipinge bengabantu aba-impozileyo besuka begadiswe amabhasi besuka eharar kunye lama-mp kube ne-imposition ekadisenzakala abesishonele ikanti-ke ifolosi isemathrelen noa lapha okulabantu besilambiyeni labantu besimbekuleni kunye lamatonga labanye leyinye imihlobo evela ukhansila o-importiweyo from another form sokumele ayithatha isikhundla sokuthi abe ngomiya wekolosi ngibonga abantu bekolosi ukuthi bakuyala lokho ebedibridge ezisik now is have a problem asiyikhansila zomashonal ibedibridge isemathebeleni angisa ithink ubaba Indlela ngisase ebuthongweni ningakaqedi khonapho elekani kube nabantu beshonini abambaa ngengifothi ukuthi mhlawumbe kuza kuba kobulawayo njengoba sebebiza isigodlo semgodi njengendawo yokuhlanganela wonke okungangokuthi mina kini ngikubona njengehlazo njalo kabayekele ukuhlela uthabanga ngithi uthabanga wenze into lesizane phakathi akulanto elisele yesizane njengoba uthabanga uthi uthabanga wenze into esolwa ngabantu besintwini in the entire region.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana Ndlela?
Ngiyamuzwa dade ukuthi umnumzana Siso kodwa naye ndimfethu lento ayikhulumayo uyayazi ukuthi asokuqinise mhlawumbe ingoma asuke ayivumela nayo bechabango nabanye abangane babo ukuthi bacatsha ngokuthi badlale ngama-emotions abantu ayibhize very sensitive issue ukhangele ukuthi laba emadebeni south barikhole umama ozelise yenkomo umuntu walapha inzalo yalapha emadebeni south umuntu kesizelisi layo umojomiekebeziditshi liyakhuluma ngayo umuntu walapha oprince dubeko slanda ngabantu abazelile kwisitrakho esive singabathandazeli lokhu okuzele ukusenziwa ngombuso nabochabango yinjeno nje yezanu p f ukuthi izanu p f ithole i-2% majority ephalamende khanye into abayenzile emavuku lapha bekhipha umnumzana befaka leyo ndoda lowezimali zakhe egolide lo ezanu p f kodwa hhayi imidlalo yabo abayenzayo kuyafika emaphetheleni dadewethu
naso indaba mnumzana Siso kungabe kulezinye izizathu yini ngaphandle kokuthi umuntu lowo kasiyo wesigaba
ukuzibekezana ivictoria falls waba ngumuntu okubona kufanele ukubana amashona kumele abe khona ezigabeni zamandebele nxa ngisithi amashona ngicela lingithathe kahle yimhlobo yabo lami nxa ngisithi amandebele ngomhlobo asitsho ukuthi kasiyemuntu ezigabeni zethu kati kubi ukuthi ligadise umuntu ibhasi asuke lapha ayekuba mkhansile ngenxa yokuthi lowo muntu uloyal to the president njalo lawo mandebele adeziswe nguthabango adezisele ukuthi benza isinqumo esithathwa yiharari abesimphoza ebantwini lapho othi khona uvelisiwe warecall it's unfortunate ukuthi atimes ama-recalls lawa acinga ethaya labantu kwabamelanga anjani abathaya bekulo mntanakhe ongene ku-provincial council waba lo mkhwenyana laye ongene ukuba one of the representatives ku-provincial council konke masouth bakhombeni sekungene ifamily eyi-one emakawa ubaba uthabango sethatha isinqumo sokuthi hhayi ngono ngiqume oyi-one wakhona osequma umama uvelisiwe
mnumzana Ndlela ikusasa uyibona injani
bengibona leyo mpi iqhubekela phambili ikhokhelwe ngokwesho elishanisa yikubona lapho kuba khona la ma-candidates ethu kungaze kube leyozane i-p f kumbe kube laleyo into yabofiso le yabochabango bavele-ka babele-chance ngoba abantu bezimbabwe into abayifunayo bavele bayayazi okuzayo okwakusasa ngeza yenza uphawule lapha lamhlanje labochabango lelaleli khona indukisi yabekele yona emqubeni abantu bezimbabwe kabahlale ethembele njalo baqhubeke bethemba ukuba ulungiso elishanisa uzabakhokhela ebakhokhela izimbabwe entsha bekhona uchabango bengekho ikhona ezamphisi ingekho
mnumzana Siso elakho elokugcina
ngesitho sami libandla okade kumele ukuthi ngani kuyakhumba inyitwane bani ukuthi kukhonjwane mine into ekhulunywa ngubaba uthabango yinto ebalulekileyo into okumele si-athende especially indimathebele mtritini ingizaphetha khonapho mani
lapho sizwe umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenator exoxa ndawonye lo mnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le Triple C eMathabeleland South bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga oweStudio 7. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube.